abantu abaningi bayasibekela sila mampela ngoba abantu sebenanzelele ukuthi bona bake balahleka bidala sebezimisele ukuthi bona baphenduke ekhaya.
Ama-candidates abe-MDC omunye usi-independent Khumalo omunye njalo ungeniswe libandla, ubona ingani lokhu kungakuncedisa na kumathuba akho okunqoba?
Sibe khonoku okungancedisa such but i-confusion yana abalayo generally yiye ezenza ukuthi abantu babone ukuthi kona bazimisele yini ukumelelwa ngabantu abangela direction, abantu abalwa bebodwa bona belibandlela ilodwa kumbe bafuna umelelwa umuntu ozabakhuphukisa.
Kuyini okwehlukileyo ngawe obaphathela khona abantu okwenze bakukhetha wena phambilini ukamnumzana Ndlovu?
Lokana kutshengise idemokrasi ebandleni lethu leZANU-PF urejuvenator iparty yethu na I'm still a young guy and therefore ngilokile energy eningi ngoba ngibagijimela abantu ukuba sithuthukise isigaba sethu siyephela nakampopo.
Ezombusazwe usiqalise nini?
Ngajoyina ipolitics ngo-1995 lapho ngiqeda khona isikolo. I've always been an activist lokhu ngiyihlekela ibandla leZANU-PF ngenxa yama-ideologies abo nama-principles eyokuthuthukisa uZulu wakulele lakithi leZimbabwe ukubana abe nguye ozibusayo njalo lo mkonomi ube ezandleni zakhe. Ngiyakwazi abafana abancane abaningi isayizi yami engabo othe Lakeland Mojonge oChamisa oJobs Khala labana bayeqela ku-MDC kodwa mina ngabona kufanele ubana ngingene kubandla leZANU-PF lalo ukuthi ngihlale ngilokhu ngiphansi ngilokhu ngibizwa ukuthi nginguboy mina sengikhule kangaka.
Kuyini okuthembisa abantu esigabeni sakho?
Ngithembisa abantu ubana sizathuthukani sonke lokana abahlala bekukhuza besithi emadebeleleni besi-marginalized. I think besi-marginalized ngoba i-material yabantu abesesibahambisa ephalamendeni ibingenelisi ukubana imelele uZulu ngendlela ephelele eqotho.